kungenzakala ke ukuthi ithenda leyo kwaba lokungaziphathi kahle ikakhulu kunguye umlawulankunzi nalabo abangaphansi kwakhe baba lokwesaba nxa kuyukuthi bekwazi ukuthi ikhampani ngekamlamulankunzi ngoba phela ungakhohlwa ukuthi ke empilweni ikakhulu lapha eZimbabwe sikwenza esikubonile kusenzakala ukuthi ke abantu bayanikana ama-favors so la uyabe khangela ukuthi hayi ngingalisana le nkampani kasibalukhulu kungangikhathaza kusasemsebenzini so besekusuka ukuthi ke kube kubike ngoba lo munye lanxa ebona okunye okungabe kungenza ukuthi kufiphele kancane esabe ukukhuluma ngoba ikampani yabe ingasibalukhulu mhlawumbe bekungaba ngcono ngabe kuthiwa kumbe ngeyinye iministry ekade engayihedi kodwa le ekade eyihedi hayi yebo ye okwethenda siyakubona ngoba emthethweni kufanele kube lethenda njalo ke ama-regulations ethenda kawatsho ukuthi kona ikhampani nxa ushareholder ekhampanini enje ayingake ikulokuzo kodwa sibantu sethu nje kufanele ube lenhloni la ubona ukuthi hayi lokho okunye wothi ngiyekele abanye benze kulokuthi ngihuquluze konke besekubuya-ke umbono wokuthi-ke bavele bona kwesinye isikhathi bangabahuquluzi benotho ngoba ezinye izinto lawe kungangcono mhlawumbe ngabe kuthiwa wanqandela kumbe isihlobo sakho sikhulume sithi hayi wanqandela isihlobo sakho kube ngcono kulokuthi kube kungengomanqamu kusuka-ke besokusenza abantu bese besola-ke bathi-ke uhulumende mhlawumbe yikho into engakwazi ukuthi alisebenze ngendlela ngoba kulokuqumela thile nxa abantu sebesemsebenzini emkhulu bengosibalukhulu ukuthi bathole inzuzo etholakala kwesinye isikhathi lanxa umsebenzi ungenziwanga ngendlela ebingenziwa ngomunye umuntu ongatholanga leyo thenda
ayisikho yini baba uBhebhe lapha okuqalisa khona inkohlakalo khonapho
inkohlakalo vele iqalisa endaweni ezinjalo ngoba ikukhohlakala ukuthi kube lomunye usisebenzi osebenza ngaphansi kukasibalukhulu ongesaba ukuthi-ke akukhulume okuyabe kungaqondanga kancane ngokuthi-ke uphiwe omunye umuntu lowo msebenzi so kulokukhohlakala ngoba uyabe sekhangele umsebenzi wakhe ngezinye indlela usethengisa-ke ubuntu bakhe ngokuthi uvikela umsebenzi wakhe ikukhohlakala khonokuyani kungenzakala-ke futhi ukuthi inkohlakala ibe yikuthi khona usebenzise ibandla lakhe ngoba ibandla lakhe yile libusayo njalo-ke uyatsho ukuthi uvele-ke uyasupplya kanye lakiyo iZANU-P F inkohlakalo futhi yona leyo so ukuthi kungabi lokukhohlakala ezinye izinto lawe uyayekela abanye benze ngoba kathi nanku uyatsho phela ukuthi le ZANU-P F uyayisupplya labanye ama-ministries yindaba engamanga khonapho kulokuthi azayengena nalapho akhokhela khona
yebo kulamthetho onqabela iziphathamandla zikahulumende ukuthi zithole amathenda kahulumende awuboni kuludaba olumele lulungisiswe yini lonolo
kuvele into okufanele ukuthi ngazi iyalungisiswa-ke kodwa-ke kuba nzima ukuthi zilungisiswe ngoba into eziningi ezibuya ziyimithetho zibuya zisponswa ngama-ministries so bonabo nxa beyibo abavele bebenefitha kumbe ngithi belethola entweni ezinjalo ezingalabuntu angiboni bangakucabinet badibhethe babuye lo mthetho wokuthi-ke wenziwe khonokho